izeki yebo ye kwakutokona kona ama inhlanganiso zonke vele kumele zibe ziregister yezeki kanje kwakungaphela i-freedom lana kuthi eZimbabwe kulokukhululeka ukuthi abantu beyenze into ababefisa ukuzenza and thina njenge-youth agenda trust sibona ngani enye objective yethu ku-registration document yethu kuncwadi esayibhalisa ngayo inhlanganiso yethu ikhuluma kasobala ukuthi thina vele kumele enye injongo yethu yokufundisa abantu ngezokhetha. So ngomthetho wezeki thina vele uma i-objective yethu yokuthi inhloso yethu uma kuyukuthi i-register kwakungadingekali ukuthi thina sibe sisirejista futhi lani ezeki yikuthi thina singasarejistanga ngezeki.
Kodwa lake lakudingisisa kuhle khonokho ukuthi nxa inhlanganiso ivele ihlose ukufundisa ngokhetho kumele ibhalisele njalo ukudinga imvumo yokuqhuba lo msebenzi.
Sabuza lathi amagoda yethu babe sithele ukuthi ha lina vele ngomthetho wangona vele akula need akulayo injongo akulaso isizathu sokuthi lirejiste ngezeki. Vele kuyakuzokumele sihlale njengenhlanganiso sibone singakuqhuba kanjani. Kanti thina into esitsho ukuthi vele asisoze siyekele ukuthi size sifundise abantu ngendaba zokhetho. Njalo sibona ngani ukhetho vele yindlela kuphela ukuthi abantu abe-participate bebekwanisa ukuthi izinkinga abahlangana lazo zibe ngani ziyalungisisa.
Khona ekufundiseni kwenu lapho ngokhetho yiziphi ezinye ingxaki elihlangana lazo?
Azikhona yebo kukhona nje khona lokho kubotshwa lokuyophiselwa emaphandleni uma livele likhuluma ngezinto eziphathelene nolokhetho kodwa thina vele siyalokhu sigubeka nje sithi a noma kunjani vele dakozazi ngeke sibe lokhu sinjani sibuyele emuva sinjengoba kulezi nkinga zona lezo sibe sisiyekela ngoba singayekhela kukhanya ngani lathi vele ikusasa yethu iyabe ingakhanyanga.
Abatsha bona balitshela ukuthi kuyini okuhluphayo?
Hayi, inkinga enkulu nje ngathi ukuthi berejiste ukuthi be-register beba ngama-voters kona lokho vele kuyinkinga kakhulu yabo into ezidingakalayo nabantu be-registrars laba abarejista abantu kuvota kukhanyangani kwalungisela ukuthi abatsha bengakwanisi ukuvota njengasemadorobheni kuyakusithiwa bebisa ama-proof of residence abalazo ezindlu zangkhona ubona la ukuthi hayi kunzima kakhulu okuba bangkhona vele njengamanje kusithiwa kona kona i-mobile voter reservation iyaxhalisa but akukondi vele ukuthi kuhamba kanjani nge-mobile voter reservation yangkhona i-information yangkhona vele ayikho ebantwini okunye kwangkhona ukuthi uyakungazibona abatha bangkhona uma sebesisarejista khona ngale abarejista bangavele bekhangele bebona umuntu wangkhona emutsha kanye ngani vele bayamthenda down.